ika mangumzana kuda kwase musaga onguye onguchato nembo pali ya mungu oweza nukie pinga no lawa ama sechbox ama nime mafungua tata wiki nga maate kota akwa nisigutu mtu nevone hii detikivi ya kenga kukite ungena hibi na mashawati haya nyeti kwa sibi nijinda wa hibinda nyetingi zivati ite waka mkecha mwoba nje kati sonke kwa kutupa ubamba hii transmission television le radio edinga yadama hii transmission ya yona ebona ukukankazwa pansi o kwe ministry ye information and broadcasting services ukufaka ama airwaves awe radio kodwa hatshi awe TV ukwezibetula yinto sibile emangalisayo yinto sibile kade siyikhangelele abantu bedinga sijayelekela ukubana abantu labo sebezabona i-ZBC abantu sebezalalela ama-ZBC broadcasting radio stations isikhathi sonke lesi abantu bebelalela i-studio 7 ikakhulu ngoba yiyo yodwa kade ibamba endaweni zonke ezedinga kwezinye indawo yebo ngokubamba i-FM kodwa ilihlupha zibile okumangalisayo. So khathesi abantu bedinga balaleka kakhulu i-Studio 7. Lokho kwenzakaleyo kuzenza ukuthi labo bebe nokhetho ukubana bafuna ukulalela i-radio ne-TV station.
Kwenziwa kuhle lokhu yini kumbe sokukhankaselwa ukhetho?
Le yi-program yethu okumangalisayo singeke sithi iyenzelwe ama-election ngoba yi-program ebamba abantu abathiyeneyo edinga abantu be-3cc abezanu-PF ayikhethi. Yi-program yokunceda abantu bedinga njalo ayiqalanga namhlanje ibisilesikhathi uhulumende eyiqalisile wanika abanye ukuthi bezame ukubona ukuthi asebenza yini ama-setbox abo. Okwakhathesi yikho nje uminista wethu minister of information and publicity mamuseni Samondi wakuyanga eseyilotshile ukuthi hhayi iministry isizafaka ebe maningi ama-setbox sebezamile babona ukuthi hhayi ayasebenza. So lokhu ngike sithe ngokwenzela ukhetho hhayi ama-programs kahulumende ayenza sikhathi sonke abe indlela ekhona kube lotsha njalo i-radio station lethiwa ithiwa Kumbuka FM.